Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uTandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-6 enhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, oyelilunga le-MDC team Mnumzana Dube Munkombwe usesuke kuleli bandla waya kwelezana uPF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla leli. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungisela abeZimbabwe abahlala khona le amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni.
Kulabantu abasebenza emakhitini kumbe emayadini abasuka emazweni esadala, abantu laba vele angeke ubaxoxe ngoba ama-South Africans wona izalwa ze-South Africa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimoto egodini kwemukelwe ngabanye, kulemibuzo ethi kanti vele imoro yona izakhiwa na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga le-MDC team Mnumzana Dube Munkombwe usechiye ibandla eliphikisayo waya kwelezana uPF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla elibusayo izolo ezigoqela omnumzana Mike Bima lo Obethe Mpofu. Bemukelwe njalo ngumnumzana Blessing Thebundo, umkhokheli wogatsha olubona ngabavela kwamanye amabandla abangena kuzanu PF olubizwa ngokuthi yikumusha Home Ekhaya Program elomsekeli wakhe unkosazana Memories Banda. Umnumzana Munkombwe oleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 uthi ungomunye wababumba ibandla le-MDC ngomnyaka ka-1999 njalo wake waba ngumgcinihlalo weBinga Rural District Council wasephatha ezinye izikhundla zobukhokheli kugatsha lwabatsha eBinga koBulawayo leMatabeleland North. Kungxoxo ayiqhubele osithandekile emhlanga weStudio 7, umnumzana Munkombwe uchasise izizathu zenyathelo alithetheyo.
Angawona eZimbabwe kunesekelo sombuso esikutshela ukuthi kumele ujoyine inhlanganiso oyifunayo, ingaba yichurchi, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengi-excite ilungelo lami esele ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-MDC lamanye nje ama-factions iziqa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla leZANU-PF?
Wake wabona umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa-ke linye ilanga uzathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani lonazibani sebaphendukela nanjalo. Kuliqiniso ukuthi zenkotoza iZANU-PF yenze there, but abantwana kwenja kababona ilanga elilodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hhayi, nami kulokunye engikubukayo ungaso necessary ukuthi ngokukhulume ngokumedia, but njengomuntu eZimbabweni amamuhebuthi ziya leadership yendiphela.
Kodwa ungasinika-ke izizathu ezokuthi kuyini okubonayo kukuhle kubandla leZANU-PF.
Umbuzo wakho unzimakani, umbuzo kuyafana ukuthi ngithi wena indaba wathatha uzibani akulomfazi othize, ngoba kulengothi ku-MDC I still have friends. Ukutshiya ibandla ambona kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi wenze soso. Mina wathi amsayi ukuthi sekunesikhathi eside ngiku-opposition from student politics. I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So akula nto engiyi-achivileyo opposition politics. Ngiyaphikisa njengoba ngikhona inkonzi So ngibona ukuthi hayi ngeminyaka yami le 15-20 years ngokuthanda kwaNkulunkulu kube kunye oyikufisa ukuthi ngikwenze ngiku-government ngono ngihambe phansi kombuso kaBakumnankagwa ngiyosebenza nabantu bakithi abantu bebhinga abantu besitongeni abantu bezimbabwe ama-opposition ezimbabwe auyavumelana lami ukuthi sekunzibuthi ulandele i-opposition abantu ziyanolonga follow i-opposition selelandela abantu manje thina abanye asikwanisi ukulandela abantu silandele i-politics.
Siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla leZANU-P F bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe liyephula ilungelo loluntu. Uthini ngalokho?
Abantu batho njalo but ungakhayela ubaba umnankagwa uthi uthini wena uthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo nyikhe nobakhona abantu bayo so asincedisaneneni ubaba umnankagwa lapha khona simncedisenane lapho esisuka ku-opposition sifake khonokho amandla ethu esinawo from opposition sisebenzelayo ubaba umnankagwa phansi kwakhe sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi ngesikhathi awuzuzi lokho beliwuzuze.
Sikubonile njalo emifanekisweni uxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-P F umnumzana Obert Mpofu. Kuyini elikwenzileyo njalo ulesikhundla yini uzakwenzani usuka lapha?
Namuhla ibindaba yokuthi it's a welcome kuZANU njengoba uba Obert Mpofu unguye usecretary general weZANU ukuthi ngilesikhundla kuZANU athi kumele ibe constitution ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe the 5 years eyimemba. Lami I'll be patient up to the right time.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe wayelilunga lebandla leZANU-P F ose wayelilunga lebandla leMDCT ose kuZANU-P F ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwean community in South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungiselela abeZimbabwe abahlala kwele South Africa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Linhlanganiso ithi leli inyathelo liza ngemva kokuba uhulumende wele South Africa eyazise ukuba uhulumende walelo lizwe ufuna ukuguqula imithetho yemisebenzi yabo kuza okuzadinga ukuba abantu baphe imbono yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ukuze sizwe ngohlelo lwabo.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezisebenza emayadini kumbe emakitchen lapha eSouth Africa ezingelancwadi ezisemthethweni zokuthi zihlale lapha. Izalwane lezi ziqhatshwa kakhulu yilabo esibabiza sithi middle class, abantu abamnyama abeSouth Africa lamakhiwa, bese behlala ezindlini zabo kumbe emsebenzini bengayi, abalazo ezinye indawo zokuhlala, bese beholiswa futhi imali encane engayisiyo eyavunyelwanwayo ukuthi uholiswe izisebenzi ngoba imali eholiswe izisebenzi khathesi R27 an hour. Yikho-ke thina sithi nxa umqhashi lesisebenzi bevumelene ukuthi uzahlala emsebenzini akasoze abe le mali yokugada esemsebenzini, kasoze le mali ye-rent nxa emholisa imali engaphansi kwalokho kwavunyelwana ngakho yiphalamende eSouth Africa. Sicabanga ukuthi into enhle okumele yenziwe ukuthi lowo muntu osebenzayo kumele-ke aphiwe amaphepha asemthethweni ngoba abanye bayehluleka ukuthi bavakatshele izihlobo ngoba besesatshiswa ukuthi bazabotshwa badiport. So yikho lokho esikuphakamisayo thina ukuthi silezisebenzi kakhulu ezingomama ezisebenza emakhitshini ezingela maphepha kwesinye isikhathi bagcine ngoba bengela maphepha bengasabi lawo ama-off days ngoba umuntu vele uhlala emsebenzini nangelanga nxa kuthiwa umuntu lo u-off kuyathiwa avuke ekuseni aqale athanyethanyele endlini abesetshayisa ngabo-10 nxa ezavakatsha kumele kutshaya u-6 wantambama esekhona futhi emsebenzini.
Manje kahle kahle kuyini elikwenzayo kathesi njalo abalaleli kuyini abamele babekwazi abakusimo sona leso?
esikwenzayo khathesi thina sibhalile sahambisa lathi lapho twesihambise khona umnyango wezangaphakathi engathi wasenzini i-Department of Home Affairs njengoba bezama ukuthi batshintshe baguqule imithetho ekhona. Lathi-ke sifakile umbono wethu ukuthi thina sibona ukuthi lokho kungasebenza ngale ndlela ngoba eqinisweni ngasikhangela iphepha lake laphuma ngo-2017 okuthiwa i-White Paper on International Migration. Iphepha lelo lananzelela ukuthi abantu abasebenza emakitchen kumbe emayadini abasuka emazweni esadala abantu laba vele angeke ubaxoxe ngoba ama-South Africans wona izaba ze-South Africa kumbe ngabantu abamnyama kumbe ngamakhiwa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage ngendaba zokuthi bayabhadala izikwelede zezindlu bayabhadala izikwelede zemota banabantwana ababafundisayo bayathenga ukudla endlini kanti lokunye futhi abanakho okudinga imali bese besala le mali isikhathi esiningi eba ngama-R3,000, R2,500, R3,000 bese bethi yona yiyo imali abayiholela umuntu obasebenzelayo kanti khona kumele nga umuntu lo khathesi uhola imali engaphezu kuka-R5,000 yikho sisithi thina ukukhompasetha ukungabaniki imali ephelele okwavunyelwana ngayo ngokuhulumende njengoba sinanzelele ukuthi sekukhitshwe imali yerenti yesebenzi ngoba sihlala emsebenzini sokukhitshwe imali yokugada ngoba vele umsebenzi uhlala emsebenzini kodwa-ke akalungiselwe amaphepha okuthi ahlale emthethweni kulele.
Lo-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimota egodini kwemukelwe ngabanye kule mibuzo ethi kanti vele imoli yona izakhiwa na kulindawo kobulawayo. Lindawo ivulelwe izimota ezithwala uZulu izolo lanxa kuthiwa izavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezilandelayo. Lindawo ithe iqala ukwakhiwa kwathiwa izakuba lezitolo imall kuminyaka edluleyo efika yona phose ifisithoba minwembili. Kodwa ukakathesi kwakhiwe indawo zokuthengisela impahla etshiyeneyo lalapho kulezimota zokuthwala uZulu kuphela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusakhiwa khona imoto esasitshela ukuza kuba lama-shops kubuye kube le-terminus enhle kube lezinto ezininge ezenzakalayo kube lama-vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esishiyagalombili 8 years walesi sikhathi. Kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimoto aziqalisa ukubana zingene laphana khona egodini kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimoto le esasiyitshele kwalesi sikhathi sokuvuka kuphela kwaba esingathina i-rank i-terminus yokuba nimjova ingene isebenzele khona pha. Sananze yafuthi ukuthi akhona futhi ama-bays ama-vendors afakiwe la akhona phana but ekuqinisweni kubana kuhle nje ngoba sibona ungathi i-congestion le ebisihlukumeza ihlupha abantu izimoto azithwala endaweni ezirong nxa abantu bengalandela imithetho kuyakhulu bona abemjova lalaba abahamba imoto ezingane imishikashika labo bengabi khona ekubana bagange bethuba ethwala abantu endaweni ezirong sibona ungathi hhayi i-congestion izakwehla yehla ngoba imota sezithwala abantu laphana yikwese kunanzeleleyo kodwa kukhona ukuthi hayi ibus terminus lendawo ama vendors asoze sithi thina laphana kusayimoli asiyo liyane sasikhangelele kodwa ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yikusungula kwento esikhalibana ayiyenzakale ngendlela eyiyo
khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa imoli njengokutsho kwabo
ngumbuzo onzima ukuthi abantu bawuphendule lo kwalesi sikhathi ngoba siyananze ukuthi sibesibala eZimbabwe ukuthi sibala ama projects amahle esiwafaka ephepheni kodwa nxa sokufayelela ama projects afakwe abe implemented ukuthi alubanzi so ke ungananzela ukuthi khona osokwakhiwe kathesi engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubona ungathi sokuqondile kunjalo ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu beyaqalisa ukuthi bangakhulumi kakhulu abantu bebethinga besayivula igodini abantu bagxobana ngalezo zimoto zigxoba abantu ethown awuhambeki engxenye nxa umsindo usuyehlile phose kungakhanya ungathi engxenye so kodwa abantu nxa abaningi ngabe khuluma bathi hayi bayebona sibili ibus terminus kombi imthobo evuliweyo kodwa eqinisweni bathi bona isukade bekukhangelela abantu bacacile kulokho so ke sile ngozi yokuthi ungakhayelana lamabheya ayenziweyo khonabo nxa ungena egotini ngale kwakhona uzathola ukufaka amazinge sale ndawo vele ezingalungiswa ngezinye esibili ezikhanye ngibone kwezindawo kulotshana okutshengisa ukuthi hayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuleyana indawo so ke kunzima usingathina kambe nxa kwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwane sikubonayo kuyibus rank lamabhasi lawana angakeneli angakafike enambeni yakhona kunzima ukuthi nxa uzihambela nje ukuthi hayi ngibona ngathi leyo moli izakwakhiwa kunzima lokho ngoba indlela isiqhuba abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso nxa besakha hayi asitshengisi ukuthi imoli silabalayo masiya nxa singabalayo kungasithathela iminyaka eminingi engxenye abanye bethu laleyo moli ngenzayo singayibona engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hayi sibona ngathi isiqhuba abahamba ngaso isiqhuba sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe imoli izabakhona ngoba labantu abaningi ayisithi bathi bekukhangelele kodwa bathi hayi engxenye njengoba sokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least abjoke isiphumile ngale edrobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edrobheni kuhambeke
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Hello studio linjani masakazi baka studio baka studio 7 ayajabula nge news elizibalayo elizibalaka kahle ngathi siphuma njengoba ziyimina ngikhala ngalo baba usengezo chabanga uyabona ukuthi udlisile sebuleli lizwe chabanga ukuthi usengezo chabanga usethengisile lizwe selithengisile ulithengisile liphelile akusela futhi trips eka sengezo chabanga ukuthi yaphindile khona seyithengisile sephelile la uzombona sekuzana sekhulumelizana kumbe sekhulumela yipi kodwa ithengisile ilizwe usengezo chabangu yokuthi nje angazi ukuthi nje utalibane uyavakatsha nje usengezo chabangu noma ehambe emathebeleni ebona abantu egijime bemgijimise lwasomuntu lo kasomuntu ayiqala mbingelela umama umampala uviolet impala ozalwe embembezi uyozalwa kompala mntwana msuseni mbingelele labafowethu abasesouth africa mbingelele labafowethu abasejohannesburg ngicornelius ndlovu ngidlala evillage 26 nendlovu evillage 26
Studio 7 ngingelele ku Studio 7 ya wona uchabangu lo lokhaliphani phugeni wakhe lo hayi lento kade beyifuna hayi siphumelele impela izanu ke silempande ezivula leze bilazo ngoba ushamisa wayevele esemshake wayeshekisile izanu izanu vele wayeseyifuna ukuyiquma impela nyanya ayiqede uchamisa nampo khaliphani phugeni beyivusa labo sengezo chabangu bevusa izanu vele ibisizifele nje hayi sengezo lochabango hayi liyayimotsha izimbabwe lihluphekisa abantwana basezimbabwe sengezo hayi liyayimotsha izimbabwe shem and lokwadleni kufuna selikutholile ke izanu ke silamandla amakhulu hayi sahlupheka ke ezimbabwe bakithi hayi sezohlupheka zizana zezimbabwe hayi iyajabula izanu ayijabule mpela izanu ngoba iyashuisiwinile kambe izincintisela ihamba yodwa kambe izithayela ihlombe izanu ayi kuzophelelaphi lokho kwezanu kodwa kukho kungapheliyo kuzophela yonke le mihlolo yonke le siyibonayo ezimbabwe
ihlalibonelibasekazi bakathi 7 ngalinjani lonke hayi mina ngiyaphila ngicela basakazwe ka Studio 7 ke libali audio yami likefika kuChabangu bo hayi uChabangu sokusobala ukubana iclient leZanu-PF isipururi seZanu-PF angelinjili ukubana uChabangu wakhipha ama council wonke lama MP eParliament ethi kavotelwanga ngabahlali asibo bafunwa ngabahlali bafaka ngochamisa ngentando yakhe yini manje kathesi abahlali bengasukumanga ngobuningi babo bayavotela ama council abawafunayo yikho abantu akufanele bezivuze khona ukuthi behle bebonte uChabangu lo isipururi seZanu-PF ende futhi uChabangu ubekwazi ukuthi lanxa usemzini wakho uhlezi emzini wakho labantu abakho bathi baba kuwe bekubhekile awusela muntu vele olothando lawe uChabangu noma uhamba ngapi noma usiye toilet ngabona le toilet le uhlezi kiyo ayilathando lawe ngento oyenzile emathebelini
mbingelele kubasakazi labo bonke abamameli beStudio 7 igama lami nguPatterson Sibanda wasendayini yasemguza ngiphawula ngodaba legugurawunde lo olusemlonini wabantu olusematheni indaba yegugurawunde le iyahlupha kakhulu and isazohlupha ngoba into esiyifunayo thina umqali walolu daba owalenzayo olecala luyadingisiswa luyathonisiswa kodwa indaba ithi uma kwenza lokho luthoniswa kanjani uma kwenza engazakali ludingisiswa kanjani uma kwenza engavumi ukuthi mina ngakwenza kumele kutholakale uma kwenza lokho sibe sesibona ukuthi siluphetha kanjani uyaboshwa uyenziwani uma kwenza lokho ngoba sahlukunyezwa kakhulu endabeni yasegugurawundi sahlukunyezwa enye indlela esimanga lapha into ekhona uyazama ukuhlanganisa le emadebeleni lemashonaleni ezama ukuthi ehlanzi angeke uhlangani lokho ngamazwe amabili la waye bengasiniki imadebeleni yethu umthwakazi sizame ukuthi siziphathe lathi sibone ukuthi siqhubeka kanjani ngempilo ngoba uzama uhlanganisa into ezimbili ezingeke zizapha zahlangana
Studio 7 njani bantu bakithi yeyokhulumayo nguyetrikinyati weZimbabwe's Protest for Change awo bakithi kwaze kwaba buhlungu bakithi kodwa Chabangu mfo wethu lapho khona ucupha isitshwalo uyasutha usihlukumeze kangako wafaka izano emathubeni okuthi ithole i-2/3 majority hayi kulungile kodwa mina ngithi singamaZimbabweans lana like liphakameni lilwela inkululeko yenu asikeni singeneni emgwaqweni badala akusekho okunye la angcono besibulale laba bantu kahle vele sokumele lapha siphakameni singeneni emgwaqweni silwela inkululeko yethu singamaZimbabweans akusekho okunye sisakulindile la iZanu-PF sisihlukumeze kakhulu sinjenje siyahlanganisa izimali zokuthi sibuye ekhaya sizohlangana badala sima sifike ekhaya lisijoyine bakithi silweleni inkululeko yethu amapolisa amasibulala bazosibulala kodwa bazobe sibulalela ukuthi sibulele inkululeko yethu lizwe madoda sebelenze labo lizwe ngelethu asolabo labomnangako ngiyabonga mina
salubonani Studio 7 siyabonga izindaba ezinika zona siyabonga kakhulu lo okhulumayo ngunhlanhla ngikhuluma eMbombeshwana esigabeni sakomakona okokuqala nizolingelela ubaba wami uChuma osazenzenethini mdlala wami uberayiti la okhona wathanda kakhulu umdlala dlala uqini unkulunkulu asigcinele wena ngizokhuluma ngithi phakamisa upresident uChamisa sithi phandini noChamisa khohlwenini noChabangu ufanana nje nephepha ibhanti yazi ukuthi iphepha kungafika umoya liya empumalanga liya lapha so lo wasimthathe njengephepha ngiyafisa abantu bakithi ukuthi ngaba abantu bonke nje bayalandela uChamisa sikwazi ukuthi iZanu-PF ngoba uChamisa yabo ukuthi into ifunayo yaya-adjust nje ukuthi ujikte ejongena lo Chabangu yabo
siyabingelela siyabonga Studio 7 uKhaliphani Phugeni labo le gama lisabafanelanga kuthiwa Khaliphani ukhaliphe kanjani vuka Phugeni ungasazizwa lokuthi ukhulumani ngani ulamalimi isimo sisibi kangaka elizweni lakho wena uyasikhulumela kalulu uhlanganisa uqathaza le bholo uqathazana hey madoda kithi usengeza uChabangu wena lo elimkhulumela ungcolile uthengisa amaZimbabweni wathengisela izano ngoba ufuna ukuphiwa imali lani lidla imali egazi lilandele usengeza uChabangu lusehlule ukuzidingela imali njengabantu bonke khathi sithethe iZanu-PF la ifaka eChabalala kithi ngithi eChabalala sikaze sinasibuswe izano to ikhansela siyaqala ngentweni la Khaliphani uhlole lisenzelana lo usengeza uChabangu mali ufuna ukubona ukuthi abantu beZimbabwe bacabangani ngani kumbe bakwate kanjani ake liphume likhampeni nje iphatheni siselingeyenu ke ake likhampeni elitribusiyena lihambe kubantu khona zabona abantu bazolidla lamakha phasi ukuthi libone abantu balinyanye kanjani labantu baka Khalipan Pugeni lo sengezochaba.
Ngiyakubingelela msakazi ngiyalabalaleli emakhaya. Hayi ngifona ngifaka icomplaint msakazi. Anginandaba ke njenge public figure ngiyakwazi ukuthi kuza le territory vele abantu bazoba lembono ngami bangicriticize bathini bathini okunye kabe kungamanga ngiyavuma. Okungenza namhla ngifone noma behlala bekhuluma amanga amaningi ukuthi ngigcine sengithethiswa. Ngithethiswa nje ngoba kuthiwa ngithethiswa ngoba mina ngithe ubuso buka Chamisa abuhlale ngoba iproperty yephatha. Angikaze ngakhuluma ubuso buka Chamisa mina. Angikaze ngosuku oliyi-1. Ngiyafisa ukuthi uma umuntu ezowenza i-accusation ngami abe sesithi ngelanga elinje nangu Pugeni sithi angikaze ngosuku oluyi-1 ngikhulume ngobuso buka Chamisa. Angikaze nje langa eliyi-1 and angisoze ngafa ngakhuluma ngakho. So uma befuna ukungigcona mina icala lami laba ngelokuthi kobulawayo lasemathepheleni ngabantwana bakobulawayo abazophatha lelo licala lami ngiyalivuma anytime lingangigweba ngakho konke elifuna ngigweba khona kodwa ngicabanga ukuthi umuntu avunyelwe ukuthi athi ngile mlomo ebomvu ngimubi kwathini hayi angicabanga ukuthi kulungile lokho umsakazi kodwa ke hayi bengitsho nje angisakhaleli mina ke sengikhalela umphakathi ukuthi ungaabhuzwa ngaleyo ndlela ngabalaleli mina ngesabi ke iBhayibheli lami lithi ngenzwe kahle ngaba muhle kakhulu ngomfanekiso kaNkulunkulu and ngiyayibona imisebenzi kaNkulunkulu ubuhle bayo kimi ngendlela engibukeka ngakhona so hayi kodwa ngendlela esidegenerate ngayo njenga abantu singavumi njengomsakazi ukuthi inkulumo iyehle ifike kulelo zinga. Siyambongela ke lo dade omuhle kakhulu. UNkulunkulu ambusise ngobuhle bakhe. Awaphile eminyaka ibe eminingi ngobuhle bakhe. Nababi ke hayi siyabonga lobo bubi kuNkulunkulu. Kodwa mangizivuka mina esibukweni, angijabula ngemsebenzi emihle kababo sezulwini. Ngiyabonga msakazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemidlalo iqembu leSouth Africa elebafana bafana lizanqikilana leNigeria kumdlalo wama-semifinals e-Africa Cup of Nations kusasa. Komunye njalo umdlalo wama semifinals okhangelelwe ngabanengi iIvory Coast izadlala leDRC. Abalandeli benguqu bathi imidlalo le izakubanzima njengoba sekusele intshantshu zodwa. Udabu kancube oStudio 7 uxoxa lomnomzana Brian Moyo owake waba isiphathamandla sezifa.
Umdlalo omzima kakhulu lo eSouth Africa lelandela abinanye nabinje phashaphasha uyananzelela ukuthi wonke wona lawo maqembu omabili aqala ngani ayathikaza kumbe ayaxegaxeka but indisitho began ukuzothen true ukuthi ezinkulu zaphonda ziqala nje zingani ukuthi ziyaphutha ukuzithelela ziyeyethu kulesi sibanga sezinshifa sezokuhle kakhulu abafana be-South Africa banginake qale ngambadadalia ngibona ngani ngomdlalo ozakwenzima kakhulu labathuba amalutshwana akumangalisi ukuthi ziyeke sometime kumbe zibuyele ziyeke-shootout kodwa-ke i-Nigeria ilabadali ababukhali phambili kuya ngokuthi ngubani ozasithatha asebenzise amajola.
Khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana?
Umdlalo omkhulu we-Ivory Coast ngulowoya bephandle amasapotana yikho sokuyihlayela bekhona sebekwisimo lesiyane esitho ukuthi sebehlangene baba yimbumba namasapotana ilizwe lonke nje linemba wabo lezi zizakhe engikuchazela lanxa kungaba nzima njani kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika kufaina.
Imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi ithimu laphana? Sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka.
Kunzima kodwa njengoba sengilotshenie ukuthi ngibona i-Ivory Coast kufaina ngapha ku-South Africa le-Nigeria ha angeke ngatsho owakathi ngathi ezanqoba ile thuba lokuthi iyehlangana mhlawumbe le Ivory Coast. Kanti Ivory Coast ingekela ukuwina ingekela ukufika kwe-final. Kutho ukuthi uzayo naphakathi kwe-South Africa ne-Nigeria ngamnika ithuba lokuthi aphakamise igesi nxa amahobi engafika mfinal. Nxa efike kwifinal hhayi ngenkalakata yomsindo esibili ezaqhudelana kube nzima. Ngibona kuzaba i-final ezaqabulelwa ngathi mina ngamaphutha ama-mistakes by whoever makes it. Ngami ngiphikephike aziboni indlalo leyana yabo 3-0, 4-0 eyamagoli amaningi hhayi mina ngelisi.
Lo-ke ngu-Brian Moyo owake waba isiphathamandla senhlanganiso yezifa. Usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-7:30.